kati sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlaka 13 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalele parliamente awebandale MDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulise ibandla le MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenzisa imali ukukhohesa ngezindlela zokuphostela abantu abathengisi thina siphakamisa incwadi yomhlangano.
Umongameli Emerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle udokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lo mkhuhlane wecorona virus elizweni.
Okuqhathekileyo singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi udokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo phose sibone ngathi kuzancedi.
Ingcwethi zempilakahle ezemelika ezokukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edalele parliamente amathathu awebandla le-MDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-High Court. Amalunga ebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba ele-MDCT selixotshe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba sokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lechumi i-110, ngakho-ke abathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iparlamente yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo i-MDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iparlamente ivulwa ngevikezayo.
Uzobona kahle anti-parlamente yavula next week Tuesday wonke amaparlamente ubheke khonapho bonke ukuzenzakalayo. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusebenzi lokho okuyithamisa kumele alandele ukhodi, and siyakubonela khona lokho ukuthi hhayi abantu be-MDCT nabantu abahloniphe abalandelise.
Lesiqiniseko bani sokuthi ngempela abazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangayi?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already khona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-percenti ukuthi 60% lambili and only 40% ilimko laye leyo 40% angahambanga, ngiyakwazi ukuthi basazenika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga, but 50% ihambile. So ngithona-ke ukuthi hhayi ukhululeke mhlakazi, abantu beqembu lethu siyabazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezoyela phansi ibandla abazulu bengoma.
Sizwile ibandla le-MDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalokho? Bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabephalamende ngabe kusithi ukuthi babuya kubandla le-MDC.
Kulalokhu ngesilungu njalo abakubiza bethi a guilty person wants to guilt or guilty love campaign. They are projecting. Bona yibo abasebenza into yemali ngokukhoheswa ngezindlela zokufostela abantu babathembise babatredena. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila naye. Asinandaba ukuthi ngubani ke. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akula muntu ozophiwa imali bakhohlwe nduba asinayo imali yokudlala ithi akho muntu ozophiwa imali. Umuntu wonke ofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kanjani, kodwa akukho muntu uzinoyi-one ozophiwa imali, akho muntu ozoncenga. Isemsebenzini ilizwe lethu lidinga abantu abazinikelele, abantu abazinikeleyo, akunaso nje isikhathi sokudlala.
Singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ephalamende, lababili abangasabuyanga kanye lelibakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili?
Abangaphumelelanga ngumhlonishwa u-Anele Ngelele nomama uLabhodi yibo abangaphumelelanga.
Sizwile njalo lokuthi umeya weVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye usebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhuthini.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwe-judgment uNobhala Jikelele ubaba uMonzola wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguSamisa ngokungesemthethweni uwazihlela en usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga eVictoria Falls azobhekwa zilungiswe, kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirong ezayenzi njengoba uChamisa wayengelamandla okwenza izinto ayizenza.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngameli Emerson Mnangagwa sekhethe obe ngunobhala kugatsha olubona ngezempila kahle uDokotela Agnes Mawomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama umabhalane wedale labaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukubana asungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuqoqa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esichiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwa leli liza ngesikhathi nani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumachumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela kuba ingozi kwalo umkhuhlane lendlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo, sokufanele kube lo muntu sibili okufanele akukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba besinanzela ubane sangumphemeni sekretari kwezindaba ezikhangele. So sibona ungathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekile singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenze ulwazi lwakhe bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani sisho njalo siyananzela kathesi ukuthi vele kulo hlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa abalutshwana. Sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingathi ngama centers of testing awabonakali lokuphi ukuthi ithestwe eHarare. Sinanzela futhi le ndawo eziningi ilizwe lonke lakhona abakobulawayo othongroove ekusileni okufanele kulungiselwe lezo ndawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane bakhangelwe bekhona belatshwe bekhona. Lezi ndawo sibona ngathi azikaphelisisi ziloku zilungisiswa. So kuyatshengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithwale umuntu onjengalowo. Sithemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama-resources ngokuqathe kuleyo, wanikwa labantu ama-resource persons, abantu abalolwazi, abantu abakhutheleyo, sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa. So ke sesikhangele ukuthi ke kusukusela lamhlanje ukuphethwa ke sibona umehluko. Sithemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu beZimbabwe ukuthi abavele umkhuhlane lokuzasinceda njengelizwe.
Kumsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana. Lithini ngalolo daba?
Esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayisiyo ndlela enhle. Abantu bebengahloniphi lokho kuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzekele sibi kakhulu. Kungenxa yokuthi abantu bebehave ngaleyo ndlela. Uhlubo lwesiba khona kakhulu beluyihlubo lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukuba nabathenge ikakhulu impuphu. Uthola abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla. Kunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele kumemetha walo mkhuhlane. Owesibili njoba ngeke ngathi ukuthi olunhlubo yokutesta sibona ngathi asiyafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu siba screen siba test ngendlela yakho. Kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo umongikazi abelapha bona abantu abagulayo becine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo. So singananzelela kulama gaps amaningi afunda avalo. Ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba le ndlela eziphakemeyo ukuthi wonke umuntu ogulayo ehambe esibhedlela noma eclinic ahle afika testwe. Sibona ngathi kungancedisa ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali. Sibuye ukuthi sinaze bona ukuxubana kwabantu le ndawo ezithile. Uhulumende yenelisa ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani. Sibona futhi lokhu ngathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe.
Umnumzana Ambrose Bindi, umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Lebalani di Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezilamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe omhlaba. Ukwenda uthi lokhu kwenza amadali aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lweGeneral Elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni wokwenqabela igcikwane leCoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale negcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyabonga wasakazi bekabahle, siyabonga ngezindaba elizinika zona imihlanga nemihla. Ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela kwa 27 idlala izalele sikhasonke lesi abantu kade bekhona i-welfare bazalukazi ngobe kwathiwa abanye abangene bakhona i-Red Cross. I-Red Cross bakhona ukubonisa ihambo khathesi okwakuyiplani yadobha abanye ababeseya ku-Red Cross ababe ku-Red Cross sebaphuma. Ngicela ukubuza ukuthi kwabakukhula ku-Red Cross kuze kufikelana namhlanje lokhu kukhona yini sifaka ngayo indlala sibambe ngaphi nangu impila ukhalela umkhwenyana wakozi ofele khona likwele kwele-America thinakala ndaba lathi u-MP umpofu lo naye wabele mpophu lapha kwathiwa ngikahulumente idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa ima-redonisizwa kuthiwa 70 ineza 90 asikwazi ukuthi senze njani ngendlala engabo yena ngokwakho uhulumende yazihlulekile ngoba umgabazabe ngono wayesithangathi ikhona nje nebhizinisi neningi kuthiwe into zingazehle zazisehle manje mangakwavele kazwakala ngoba ngiwaqalayo ukuthi umuntu ungakhwezana ngathi ngelani bakhweze sizakufa indlala. Hhayi ngiyabona mina igama lami ngongakamameseji ngihlala esilobina endaweni ye-crossing.
Salibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi abathandekayo. Lo okhulumayo ngu-Gift Sonduku uMfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngikhothama kunduna kwinduna laphana ubaba okhayisa bese ngikhothama naso nakuso isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwenye lakho lisuka kungulukudela lize livinjwa uZambezi. Basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kanti uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seze upresident laphana ekhuluma ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery out 75% yabahlali balaphana eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngoba iBotswana ngoba iSouth Africa. Manje siyezwa lapha abafowethu labo esibaphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijuti bafuna o 70,000 imali vele abangakaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto yenziwa nguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abantwabakho. Umntana akho mayesephume ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubuze usithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidle emzini wami ngifuna ungiyabele unhlephulele imileze emibili yenkukhu lesifuba which is not for fair uyabona ngoba thina lata sikufisi ukuthi sibe sithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi egcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angike sizihluphe ngokuthi sibe siloka sisiya sithenga igrocery emazweni nje kanti vele nguhulumeni onjani nalo ohlala esihlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya omama ukuthi waye besiyathenga ukudla lathi masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali ezininengi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo. Mina futhi enye into engiyifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akakeyeke ukuphikisana wodwa eke bambane eke sikhiphele lo hulumeni lo sihluphekile ngaye. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Bonani basakazi baka Studio 7 mina John Siyampondo ngilaphela ukuzena emabale la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasika kudla njalo siku lockdown nje singela manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi sikulockdown sizabulawa yindlala.
Yini njani basakazi bakithi abahle baka Studio 7 nabalaleli bakithi abahle Sabingelela mpela kakhulu ngithande into yamasiza lokhuma angiyezwa mpela abantu bakithi siyabona laphana into eyenzakala kumakhubhe lochamisa lapha abantu bakithi bakhuluma mpela ngamaphimbo mpela sabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kukuxwayisa ukuthi bakithi abazama ukubheka kahle khonaphana ngoba masikhangela uchamisa lo mnangakho akulamehluko lapha lokho nje into abakhalelayo leyo bakhalela ukuyehla nje edonkini emhlophe yagade idonki emnyama idonki idonki vele abantu abanayithina njani bokomthwakazi ayikho into abangasiza ngayo so into abayikhalelayo mna ngibone bathanza amakhanda nje into engekho number 2 laphana sicethe umnangagwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha abagqoka esizigqoko lezi esizibiza ngokuthi ngama-uniform wathi sebe ngamaphoyisa qethe zame nje kodwa abantu bakubo lapho bakhuze bayahlumezela abantu bakithi kwamthwakazi le nto le yenzakalayo asiyithandi-ke sibazwile njalo abantu abasempumalapha lapha sibazwile khonalapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambona ukuthi umuntu olengqondo ezipheke mina eziwu-5 engathi abantu abangomama kabachawe lo asomqondo omuhle loyo ukuthi nje kuyahlukana nje uma ngabe umuntu unendeza uyabakhona kodwa uma ngabe asowumuntu ulisho wona mhlawumbe umnembeza ngeke ube khona so into leyo-ke ngixolise mhlawumbe kulabo okuzathi mhlawumbe mabeyiza ngizwakale kubi kodwa-ke ngiqonde nje ukuthi abantu unembeza bebe benembeza ngeke kuthiwa umuntu ngaleya ndlela bethi uma bejika lapho ezwakale omunye ekhuluma futhi khona lami emsakazweni edame epoyisa athaya abantu lamasosha phela uma umuntu ophelele endlini ngeke uhlale endlini kungelampuphu okokuqala kumele uphume uyodinga impuphu uze nempuphu abantwana bephekele bendle okokuqala naloo government wabo ubusa ilizwe nje ilizwe kuze kuphele nempuphu nje elizweni qeda lapho jike kuhlukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leya nto asithandi kunaleya asithandi impela ngithandeni lowo masiza ngokuhlala ngisekhrista ngiyabonga balaleli nabasakazi bakastudio 7 basakazi abahle ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuwe lo corona esesibona sesivusela futhi enye amanqebe egugurawundi ngalokho sesibona kwenzakala ezabeleni zakithi ngiyabonga
livuka njani basakazi kustudio 7 lo zulu wenke nje wezimbabwe okhona pha ekhaya abangaphana nje kwelizwe bonke hhayi mina ngikhuluma lapha ngise-Victoria Falls ekhaya ngidabuka inkwabazelo gwelo koshifu kunina ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethwe ngayo amaphoyisa kobulawa e-Country Park omama lawa omampofu labo ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silika ayibambele indaba lokho kuna sebekhuluma ngenkethabechabi ebantu abangomama ebabambele kusemini amapholisa sibili njalo behamba lomunye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama I think these ladies bazamkhipha ukuthi nangomama owayegcina esizwele ebakuzithi khona waye libachaya selibabophile ephinde badobhela le nyama ebanika i-paper bag yakhe which means wasokubuhlungu kuye liyabona le nto isibisela bhekugugurawundi okwenziwa i-50 brigade mina I witnessed this and owangisevayo ukubana ngangisenelisa ukukhuluma isishona bangibuzi khona uvela ngaphi ekhaya olkubiza ngathi navela komazwika luck enough my father was working for the railways indawo engangahlala ke ngafunda kiyo kwangceda khonokho okutshengisikhathi esinamile nxa ipholisi futhi senze njalo yena uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi loko under the same government and then lo superintendent masimba must be dealt with ngoba kumele ayi-investigate kumele abantu bayiphika laba kulandela kwathi for sure bahambile ejele for sure babonakala bahambile le nto iyaculula umthwakazi vele lokho bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayicina njalo besicela bakithi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kodwa sincedakale ngazisendabeni ezinje kunceda izihlobo zethu ezilali sincedakale ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abaphila ngokuthengisa umzimba kwele Botswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane le-coronavirus. Omama laba iningi kungabokuza bamelwe inhlanganiso ethiwa Sisonke. Linhlanganiso ithi yona iphathise omama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zakwele Botswana nguhulumende. Amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle ezikukomidi eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule ubufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu. elandelayo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona njeli mana sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela eParliamente ayobandla le MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengaye edaleleli okujabulise ibandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempila kahle uDokotela